Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 16 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Kuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali. Thina kabami ukunika umgabe imali silungisisa umuzume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Abo mkhankaso wetajamuka sesijikile baxwayisa inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje.
Isikhulumeli setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentatheli zindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe.
Intatheli zindaba zihlangana lezi phathamandla zamapholisa ngenhloso yokudinga ukulungisisa ubudlelwano bokusebenzelana phakathi kwenhlangothi zombili. Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison zalela umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ukungena kuleli jele ukuyabona izibotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomkhankaso wetajamuka sesijikile sebexwayise inhlanganiso zakwamanye amazwe ukuthi zike zime ukupha eZimbabwe usizo okwamanje ngoba amalungelo oluntu eqhubeka engahlonitshwa nguhulumende weZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhwanazi utshela umhlangano lentatheli zindaba eMedia Center ukuba benhlanganiso yakhe bekhathazekile ngokwenza kwalamazwe angentshonalanga kanye lenhlanganiso ezitholisa usizo. Wathi ngabaphathi kuhle inkulumo yabe ofisi yommeli wakwelengilande abaveza ukuba bafisa kube ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ozathatha intambo zombuso.
Kuzikhona inhlanganiso ezifuna ukusekela uhulumende leyo okamgabe ngemali. Thina kabami ukunika umgabe imali silungisisa umuzume kuhle bese kulethwa imali ezasiza uZulu waseZimbabwe hathi umgabe labangani bakhe.
Kudaba lwalabo alokhe besavalelwe umkhona zethi asikho isizathu sokube lokhe begciniwe entolongweni. Wachaza ejele njengendawo engalungelanga abamsulwa njengaye bengasizo zephulamthetho njengalabo abatholakala belamacala.
Bekulukhuni entolongweni kodwa ke isikhathi esiyizo sinzima kumele sime njengamadoda siqine simelele isizwe seZimbabwe.
Ukhuthaza abamadala umkhwanazi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela hathi ngoba bethatha uhlangothi lwezombusazwe.
Thina kakhulule izibotshwa zonke ezombangazwe ezisejele okungekho emthethweni. Abantu abasele entolongweni yeChikurubi kabakhululwe babuyele ezindlini zabo ngoba kabalamacala.
Abetajamuka bathi bayayisekela yonke imikhankaso eqhutshwa ngezinye inhlanganiso okubalisa ukutshengisela kwabomanyano wenera okukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 17 Mpandula. Bethi ukuhlukumezwa lokubotshwa kwabo kungasoke kwababuyisela muva bezoqhubekela phambili ngale mikhankaso aze asuke ebukhosini umongameli Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Bakhuthaza umongameli Mugabe ukuba asuke esikhundleni isikhathi sesekhona hathi kulindela ukususwa ngendlela elihlazo efana le yasetshenziswa ekususeni enye inkokheli yasemazweni awezwekazi le-Afrika okufana nomuyi owaye ngumongameli weLibya umnumzana Muammar Gaddafi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amapolisa enkambeni yemzilikazi kobulawayo abophe amadoda amabili izolo ukukhanya kwenkosi Zintimkandla loKeith Pilime besetheswa icala lokuthatha izithombe bazokhululwa lamhla bengetheswa ngacala. Njalo bengamiswanga emthethwandaba. Kubika unompumelelo moyo.
Igqwetha umnumzana Lizwe Jamela oweZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi amapholisa ayehlulekile ukuthi cala bani abangalethesa izibotshwa njalo babotshwe bezihambela.
Emzilikazi police station izolo sithole umbiko wokuthi kuthiwa kulabafana ababili ababotshiweyo ukukhanya kwenkosi Mkanda loKeith Philimi. Ukuthi kade babotshelweni asitshelwanga. So namhla ekuseni ngenza isiphithiphithi ngavukela ngagijima siya le Mzilikazi police station ngafika sibile ngakonfirm ukuthi kade bekhona abafana labo. Sembuza ukuthi kade balapha ngendaba yani. Amapholisa awemzilikazi kade ekhanya engazwisisi lawo lesi. Kathi nasiwazi abantu laba ngabe law and order. I-law and order uzabona nxa sokubulawa lapho. Amapholisa e-law and order ihofisi yabo itholakala e-central, eBulawayo central. But ngitshelwe ngathi kubanjelwe ukuthi ntambama izolo ebusuku bake bathathwa bahanjiswe e-central ku-law and order, abantu abe-law and order. So ngibabuza ukuthi kade babotshelweni akulo ndlela leyo. Andampendule engithulileyo ukuthi babotshelwe. So ba-release ukungena charge. So kunje so asikwazi ukuthi kade babophelele, asikwazi ukuthi balandelele nesitoyisizo.
Umnumzana Zinti Mkandla yena ubike ukuba icala abalibotshelweyo belingelokuthatha izithombe zabantu abakade beholiswa ukudla duze lalapho okuye kwaba lokutshengisela. Umkandla useke wabotshwa eGwanda etshengisela eyedwa ethi umongameli Robert Mugabe akasuke embusweni.
Amapholisa angibophele ukuthi ngithethe impikita esitendisikuye lapho ku-food distribution khona duze lalapho okwenzakale khona umsindo phakathi kwamapholisa nabafowethu bethajamuka yikho bamophele khona sike laphana sizelela sathatha impikita ngayithatha nini impikita bazongimisa amapholisa bangithathele efoni yami bayidilitha leyo mpikita baqeda khonapho bangithele esitendisikuye. Ngingene izolo ngo-past 5 sesizaphuma namuhla ngo-2. Kubalulekile ukuthi batsho ukuthi icala ngelani.
Umnumzana Keith Philimi yena uthi ubotshelwe ukubonakala ehamba loZinti engela cala alidalileyo.
Umbotshelwe ukuthi bengihamba lojaha othetha izithombe zabantu ade benikwa i-food distribution emakhokho beStandisburg. And so after that amapholisa abuya asibambabamba asihambise sibethe emzilikazi. Hhayi abasasitshaya. Bebeyethwisele khanya vele bagagase ukuthi akulacala baze baxolise.
Iningi labantu kulezi insuku eZimbabwe bayabotshwa kungela macala abawadalileyo kulandela ukumemetheka kwemikhankaso yokutshengisela abantu besola indlela uhulumende abusa ngayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba zihlanganele ziphathamandla zamapholisa eHarare lamhlanje ngenhloso yokudinga ukulungisiswa ubudlelwano phakathi kwenhlangothi zombili. Sixoxe lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongozi.
Siyabonga sibe lomhlangano labaphathi bamapholisa. Njoba lisazi intatheli zindaba eziningi bezihlukuluzwa lokubotshwa ngamapholisa. Ngakho ke sibambene inhlanganiso ezijeneyo ezimela amalungelo entatheli zindaba saba lomhlangano omuhle kakhulu lamapholisa. Sananzelela ukuthi hashi obekungekho ikungakhulumisani kuphela. Kodwa akula olesifiso sokuthi intatheli zindaba zihlukuluzwe. Ngakho ke sibe lezivumelwano ezijeneyo eziningi kube lempumela ethize yokuthi kube lokuthi siqhubeke sisiba lemhlangano ejeneyo labaphathi bamapholisa ukuze sizwisisane ukuthi singasebenza kuhle njani. Njalo kube lesivumelwano sokuthi lawa amapholisa babe lendlela yokufundisa amalunga abo ukuthi umsebenzi wokuba zintatheli zindaba aso nto esingathi ingaphandle komthetho.
Umnumzana Foster Dongozi ingomgcini sihlalo wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya.
ukuthi siyephambili lathi sizakhuluma lathi lentathele izindaba ngalokhu lathi sikumumetheyo esikuphathi esikuxwayiswe ngamapholisa lathi sibatshele ukuthi sibaxwayiseni kakhulu kukhanya kuvele ukuthi kukhona indlela intathele izindaba okumele esingathi ibehave ngazo okungayenza ukuthi kube ngconywana izihlakalo lezo njalo sixwayise ukuthi amapholisa la kumele amukele ukuthi intathele izindaba asozikliwe intathele izindaba kulacala ezizenzayo basemsebenzini lokho bakwamukele.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entathele izindaba iMisa Zimbabwe. Amapolisa akwele Botswana alise izizalwane zeZimbabwe esihlala kulelo lizwe ukutshengisela zisola umumo oseZimbabwe. Amapolisa aseBotswana athi sabela udlakela lokho ngokwesithathu ukuthi avimbe inhlelo zokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe. Kubika uMartin Gwenya.
Abakade beqoqe lokhu kutshengisela abe-speak out besebenza lenhlanganiso yeBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Zimbabwe, iBoki Scores, bathi bathole ucingo luvela emapholiseni izolo ntambama lubaqonqosela ukuthi bangaqhubeki ngokutshengisela. Amapholisa aqale anikeza imvume yokutshengisela lokhu kodwa atshintsha ngomzuzu wokugcina esithi athole umbiko ukuthi kuzaba lodlakela. Omunye wenhlanganiso ye-speak out, umnumzana Charlton Tembo uthi badaniswe isenzo samapholisa esithi kodwa abasuke belahle ithemba bezadinga ezinye indlela zokutshengisela.
Way forward ukuthi siza kumele silokhoze kutsha futhi sizame ukuthi si-applyele kutsha. Kungehlula asazisayenza njani but siza-applya kutsha.
Uthi umumo ekhaya ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa kanye lomnotho ongamanga kahle yikho okubambe ngamandla ukuthi bafune ukungena esitaladeni batshengisele.
Othina sifuna ukudemonstrate one ngokuhlukumezwa kwabantu ngamapholisa bekhaya abantu ababengathwala ngasikhali. Two, ukunyamalala kwabantu, abantu bayanyamalala, people being adapted, asazi ukuthi banyamaliswa besiwa nga. Okwesithathu, i-economy yeZimbabwe yavela ayisayensi. Okwesine, ama-bond notes.
Uqhubeke esithi isiqoqela ukuthi uMongameli Robert Mugabe asuke esihlalweni.
Lokuthi uMugabe sifuna uMugabe ayehle esitulweni because kathesi sizothi ayahamba hamba usemazweni kathesi useBangladesh la ulantu kuyalala kuphele ema-meetings lawo akulanto eyenzakalayo ekhaya. So besifisa ukuthi ayehle umdala isikhathi sesitshayele abantu benkosi anike abanye ithuba lokubana labo bekwanisa ukubuza.
Unkosazana Justina Mkoko okwathunjwa kwesikhathi eZimbabwe kanye labanye abenhlanganiso ezibumba iBoki Scores kade bekhalelwe ukwethula imbiko kulaba abakade bebuthene. Ngemva kokuqoqana kwesikhatshana abalihlekana abakade bebuthene emgcekeni wesikolo seHavron Senior Secondary bachitheke ngamunye ngamunye phansi kwelihlo lamapholisa. Kodwa bathi abasuke baphele umoya bezaphindela njalo emapholiseni ukuyadinga imvumo yokutshengisela. NgiyuMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kusabulungile Botswana.
Iziphathamandla zeChikurubi Maximum Prison eHarare namhla zalele umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai ukungena kuleli jele ukuyabona abantu ababotshwe kumalanga edluleyo phezu kokutshengisela besola umbuso weZANU-PF. Iziphathamandla lezi zithe uTswangirai ubengeke avunyelwe ukungena eChikurubi ngoba engayisuye muntukazana. Ngalokho zithe kumele aqale adinge imvumo kugatsha olukhangelane lokusebenza kwamajele. Umnumzana Tswangirai ubehamba leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa. Sixhume umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leli umnumzana Abednego Bebe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu abatshengisela ezitaladeni lapha eZimbabwe akulunganga sibili ngoba yikwephulwa komthetho ngohulumende walapha.
izano okukhona okusobala ukuthi isiyethukile kabasakwazi abakwenzayo sebehlulekile ukubusilizwe asebekwesaba ukuthi bavume kumphakathi ukuthi hayi bantu sokusehlule lokho babeke ama tools phansi omnye umuntu athathe nje asebenze khonoko sokubehlula ungabona uhulumende eseze siyangenela umuntu obotshiwe ejele ukuthi abonwe kuphela osokusele ukuthi ke bazangena ezindlini zabantu betshela abantu ukuthi bangene njani emabhedini ngoba kuyesabeka okwenziwa izano ukuthi khona umuntu esiyabona abantu ababotshiwe ukuthi khona kavunyelwa ngoba iloka so ordinary person nxa engaso ordinary person isizathu sangikhona lo mthetho wangikhona uthi umuntu ongaso ordinary person kufanele enzeni yindaba bengamtshelanga ukuthi enze khona okho engakakwenzi kuyatshengisa sobala ukuthi hayi ubuhlungu babo yilobana ukuthi abantu bebezaba lokujabula kakhulu khona ngale group alubana ngaba bamyekela wakhuluma sebelobuhlungu beze besabe lezibotshwa ezingavotiyo sesaba ukuthi mhlawumbe angabonwa ngabantu bechigurubhi sabazagcina sebemvotela ethola amavoti amaningi yikwethuka kwamagwala yikwethuka kwabantu asebehlulekile yikwethuka kwabantu abangala plan abalacebo lokuthi benzeni okwabo sokuphelile yikubona abantu abadala abangabantu bezanu amadoda labomama abasupportana lexhego elingasakwanisi ukuzimela amadolo kasavumi kodwa lokhu kuthiwa abawupresident kuyatshengisa ukuthi ingqondo zabo zimfitshane kakhulu ukuthi bakubone ukuthi ubabalwana sekukhulule sokufuze bamphumuze
uyatsho umhlonitsho ukubana izibotshwa kazivoti manje babe besesabana ukuthi angene nje bona abantu ababotshiwe njengoba bengasoze bavote kukhetho
yikuphelelwa zingqondo sebephelelwe zingqondo abantu bezanu kabasakwazi asebekwazi ukuthi aphonga ukuthi konke abangakwenza ukuthi yonke into balo ngikhuluma kunje nje bekulomhlangano okade kufanele ube khona enkaya kade kuselebrate khona ama-councillors angu-4 bathumele amapolisa bayawuvala lowo mhlangano besithi khona izanu ibhukile okwethusayo ukuthi vele sebesethuka yonke into nje ekufanele ukuthi yenziwe ngumuntu weZimbabwe sebesethuka kabasayivumi sebenjengabantu nje abathi abethuselwa ngamaphepha njengezikhwehle emasimini abasayazi into eyenzayo kwethuka kuphela lokuthi bafunani abasakwazi lokuthi bangenzani kabakwazi lokuthi baye ngapha abakwazi lokuthi bacele kubani sebehlulekile okwabo sekusemnyameni nje kumnyama kute ju ngabakwazi benzeni
umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo ku live talk namuhla sixoxa ngokuthunjwa kwezizalwane zeZimbabwe ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende kamongameli Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuphathisa abadubekayo, ukuletha ukuthula lokwenqabela amalwa ecatsha ngokunye okumqoka kuqulale leMelika eliza kuba lisemhlanganweni weUnited Nations General Assembly. LeMelika lizaqhuba inhlelo zokusebenzelana lamanye amazwe ukuletha ukuthula emhlabeni. LeMelika lizaqhubeka kanjalo lithembisa likhuthaza inqubela phambili emhlabeni jikelele. Umsekeli kanobhala obona ngenqubela phambili emhlabeni unkosikazi Sheba Crocker uthi okwenzakala elizweni jikelele yikho okuzaqhuba indikimba yeleMelika emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Ukuphathisa amazwe yikho okuzakuba isiqokoqela samazwe kamongameli Barack Obama. LeMelika lizaqhubeka ngemizamo yokuletha ukuthula lomvikela emhlabeni jikelele liqondiswa ngumanyano weUnited Nations emazweni afana leSyria, Libya, Yemen lamanye amazwe aphakathi kodubo lodlakela, kutsho unkosikazi Crocker.
Lawo be kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Longo umsakazo wenu, umsakazo olipha indaba eziqotho, umsakazo weStudio 7 osakaza use Voice of America eWashington.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kuhlelo lokuzilibazisa uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi oseleminyaka efika phose engamachumi amathathu ecindezela ingoma u-Obadiah Matulana. Yena usanda kwethula idlalate lakhe elitsha alethe igama elithi My Family Comes First.
Usekwenzile njalo uDr. Jaka Nindo u-Obadiah Matulane yena osekhiphe indlikizane yedlalade lomdumo wamakhosi umculo wereggae. Okulidlalade elithiwa My Family Comes First njalo eliphume ngolwesithathu.
Sijathi lesilengoma ezi-13 isilungu kuphela. Ingoma lezi ngibhalile zibhalwe yimi zonke. Ngase rekhoda kobulawayo sokule studio lapho ebulawayo lapho ngisirekhode khona impophoma. Ikho lapho ngirekhode khona i-albhamu yami le.
Okamathulane uthi ufake zaba lichumi lantathu ingoma ukuze abalandeli bakhe bazikhethele ezibahlaba umxhwele njalo kuleli dlalade uthinta indaba eziningi ezigoqela ezothando, ezombusazwe kanye lezokholo. Obadiah Matulane uqale ukucindezela ingoma ngomnyaka 1988 lapho akhuphe khona ingoma ethiwa Divorce Number 1. Idlalade yakhe angamachumi amabili asewakhuphe selokhu waqala ukucindezela idlalade leli elithiwa My Family Comes First ngelesibili elohlobo wereggae. Njalo uMathulane uthi ulenze ngemva kwenkuthazo ayithwele ivela kubalandeli bakhe.
Into eyenzakalayo ukuthi isidlalade ngasikhipha ngo-2014 esereggae. Abantu bakhanya besithakazelela bagcina besitano sicela usiphinde esinye. Kodwa lapha kuli reggae kwehlukene ngoba sihlabelele labantu abami aba amankazana ku-backing yobabhekile kuli album.
Abantwana abangamankazana abaphathise ukucula indodana kaMathulana umthulisi nguye obetshaya ama-drums njalo laye ukhangelele ukukhipha elakhe idlalade ekupheleni komnyaka. Abafuna ukuxhumana loMathulane balakho ukumbamba ebulenjini kuFacebook kukhasi elibizwa ngokuthi Obadiah Matulana Music Fans kanye lasecingweni kunombolo ezithi 0777 132 994.
Ladies and gentlemen, lend me your ears and listen to this song. The song is dedicated to fathers and mothers. Let's love our children. Let's show them our love. It is our responsibility to take care of them. Let's be sure that they are always ready. Always ready. Remember, it is written in the book of Ruth. Therefore, let's not disappoint them. Anyway, show Rastafari.
Mele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
Yeman, bless and big up. Good things akwanja Rastafaraya Obadiah Matulana ihlabela ke kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Makamangu azibe wope zihlobo lila le olivalelisayo muntu ngamile inkomo. Salani kuhlelo Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.